Abacha abakhulume le Studio 7 bathi ilanga leli libalethela imicabango eminingi ngoba kunzima ukulithakazelela belambile bengela misebenzi abanye bechapha imingcele besiya kwamanye amazwe lokunye okubathwalisa nzima. Usuku lolu lonyaka luthakazelelwa koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Kukhangelelwe ukuba kube labantu abafika 1,200,000 abazahamba emkhosini lo ozakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eBarberfield Stadium. Abatsha abaningi bathi lokhu akusoze kubancede ngitsho nakancane. Omunye wabakhala ngenhlupho ababhekane lazo ngu-Onias Dube othengisa impahla etshiyeneyo eHarare.
Nxa sikhangela khonalokhu kwamhla ka-21 kuthiwa kuselebrata ilanga labatsha, kuyazifananela ngoba abatsha batshona sitshona sizihlalele ezitaradeni, akula nto esiyenzayo ekhanyayo. Even yokufunda ikufunda kuphela ukuthi uhlale phansi, sesifundela udu. Abantu abatsha sithwele nzima eZimbabwe.
Umogen Nyathi ukusimo esifanayo
khangelele uhulumende ukuba selebrate ngaleli langa bekhangele njalo imihlupho eziningi-ningi abahlangana lazo.
Baningi abatsha abathwele nzima eZimbabwe. Untokozo Msipha laye uthwele amagabha avuzayo.
Siyalibona leli langa elifikayo elizabe likoBulawayo, kodwa hayi njengabantu abatsha, hayi ayikho into esikhangeleleyo.
Amazwi kaMsipha agcizelelwe nguNkulakwashe Zulu, yena othi abatsha kabasela themba empilweni.
Akula vele siyabe sikuthakazelela nge-Youth Day yethu ngoba siyahlupheka, akula msebenzi, abantu babhizi kathesi bayenza amadragi, bayanatha izidakamizwa, abantu abaningi babaleka baya kwamanye amazwe. So vele kubuhlungu lokho njengabantu abatsha. Asikwazi lokuthi abazali bethu bona nxa babephuma ngaleso sikhathi sempi besiyalwela ilizwe ukuthi balikhulule, bakhululani.
Kodwa omunye njalo osakhulayo uCuthbert Mdlongwa uthi kumele abatsha besebenzise ilanga leli ukuphuma namacebo atshiyeneyo awokwenza impilo zabo zibe ngcono.
Kuqakathekile ukuthi nxa sisenza amathuba abantu abatsha sibekwazi ukuthi kumele ahambelane lokuthi balokusebenzisa ubuchwepheshe ekusebenzeni kwabo, ngoba imisebenzi, imali, konke le ntuthuko nje yabantu abatsha, konke izinto singakhangela le mifundo sisenziwa ngobuchwepheshe.
Osakhulayo olilunga lebandla leZANU-PF uTendai Phiri uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bathwele nzima eZimbabwe.
Ungakombayina ama-allocation ama-ministries uyathola ukuthi close to half of the budget is going towards abantwana labantu abatsha, okuyinto enhle khonokho, okukhombisa ukuthi iZimbabwe iyananzelela isikhathi esiphila kiso le demographic dividend that needs to be harnessed and is investing okuzwayo.
Usuku lweRobert Mugabe National Youth Day lunanzwa ngesikhathi abanye abatsha besithi akukho okubambekayo elizweni. Usuku lolu olwasaziwa ngokuthi yi-21st February Movement lwalungolokuthakazelela usuku lokuzalwa kwayengumongameli uRobert Mugabe owasuswa libutho esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Ngiyimele iStudio 7 seHarare, ngumnqondolozi Ndlovu.